ngempela oluthintile udaba olusemlonyeni wabantu abaningi, udaba olumangalisayo, udaba oluyangisayo, olukamnumzana uSengiso Shabangu, oselilunga leZANU-PF leFAS, ngokusebenza kwakhe. So uPresident Chamisa ukhulume ngakho kakhulu, wakuhleka nje wathi abantu akube yinto abayitshaya indiva, ngoba akula muntu olengqondo ezikwamileyo ongakholelwa ukuba lokhu okukhulunywa nguShabangu kuliqiniso, ukuthi athi yeserikhola kumbe usexotsha amalunga edale lephalamende athize amele i-CCC lama-councillors athize. So uChamisa upresident ukhuthaze abantu laba abakhethwa yizakhamizi, abakhethwa yizizala zalapha eZimbabwe ukuba ziqhubeke besiya ephalamende, besiya ekhansilini, besiya kwenza umsebenzi abawukhethelwe ngabantu, batshiyane lomdlalo, umdlalo nyana lo owenziwa nguShabangu. UPresident uNelson Chamisa ubelande ukuthi azobonga abantu balapha eMadebeen South ngokuvota, bevotela inguquko, njalo ebaqinisa, ebanika ithemba ukuthi ukuvota kwabo, umsebenzi abawenzayo awusoze ubenze impumela yokhetho lwabo iyeza. So kungenzakala ukuthi labo abaphethe iphalamende, uspeaker of parliament nominister we-local government, ubone sebevumelane lokwenza kukaSengiso. Sengiso uvele asomuntu olilunga le-CCC, ngoba siyazi sonke ukuba iZANU-PF ile njongo mbi, ilesifiso sokuthi ithole into esithi i-2/3 majority ukuze ephalamende, ukuze bazenzele umathanda. So yinto abayifisayo, bafisa ukuthi bathathe umthetho bawuvuthuze, benze ngendlela abafisa ngayo.